Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 13 kumpalakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa lamhla wethekelele kweleBotswana lapho amukele ngokusemthethweni ama-ofisa wenhlanganiso ye-SADC wasesungula ukwakhiwa kwesiphala sokugcina izikhali zebutho lokulondoloza ukuthula elamasotsha adabuka emazweni alowo mhlubulo.
Ukuthula kulethwa kakhulu hayi libutho hayi ngamasosha kodwa ikubuswa kahle kwabantu. Kudingeka kubuswa ngendlela ehlonipha amalunga labantu, abantu baphathwe ngokulinganayo kungakhathalekile ukuthi bahlala kuyiphi indawo.
Sixoxa lasebeluphele amaxhego lezalukazi asebefikise iminyaka edlula ikhulu i-100 abethula izixwayiso ngokuphathelane lempilo.
Abalahlonipho kudala umntwana wayebuya ngejaha laphambi ebona umntu omdala ucatshi noma efuna inkazana ungamboni ukuthi uhamba njani injela katoko ayasaza.
Nguhlelo Woza Friday lamhla we-Ezra Chisa Sibanda uxoxa lo ndumiso moyo enduna oyiqembu elizibiza ngokuthi yi-Zim Splash, lona elicula ingoma zomdumo we-disco lisebenza likobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. UMongameli Emmerson Mnangagwa lamhla wethekelele kweleBotswana lapho amukele ngokusemthethweni ama-ofisa wenhlanganiso ye-Southern African Development Community, i-SADC, njengomgcinisihlalo walemhlubulo. Wasesungula ukwakhiwa kwesiphala sokugcina izikhali zebutho lokulondoloza ukuthula elilamasotsha adabuka emazweni e-SADC. Intatheli izindaba e-Studio 7, umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone.
UMongameli Mnangagwa ube ekweleBotswana esikhundleni sakhe njengomgcinisihlalo we-SADC uthi uqakathekile ukuthi amazwe asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika aqhubeke ebambene. Ekhuluma esamukela esakhiwo se-SADC esisesigodlweni seBotswana eHaburoni, uMnangagwa uthe inyathelo leli litshengisa ukubambana kwamazwe angaphansi kwenhlanganiso le.
The SADC House stands as a towering symbol of solidarity, symbol of unity, symbol of freedom, independence, and most importantly,
isakhiwo lesi esesadik sima njengesibonelo sokubambana kwethu kanye lokukhululeka kwethu. Okuqakathekileyo ukuthi lesi sakhiwo sisisondeza eduze njengamazwe awesadik.
Inkampani eBotswana ibongwe yiyo eyakha ama-ofisi esadik ngaphansi kokubambisana lamazwe akumanyano lo kulokusebenzelana phakathi kwabohulumende lamankampani azimele wodwa, i-public-private partnership. UMongameli Bhoko laye uthi uba lesakhiwo ezandleni zesadik kutsho okuningi kulenhlanganiso lamazwe angaphansi kwayo.
We are here today to be chief witnesses when
sihlangene lapha ukuthi sibe ngabafakazi bokubambana kanye konke okuhle okutshengiswa isakhiwo sethu sama-ofisi e-SADC.
Besuka ekwamukeleni kwesakhiwo se-SADC, omongameli bobabili balubhekise emzini we-Rasisa okugcwadlana nje ledolobho le-Haburoni lapho okuzakhiwa khona isiphala sezikhali, i-SADC Standby Force Regional Logistics Depot. UMongameli Bhoko uthi ukwakhiwa kwesiphala lesi kuza ngesikhathi umhlubulo we-SADC uqhubeka ubhekana lokungahlaliseki.
They are mostly unsafe in some of their countries. They face strife. They face belligerent hostilities. They are in distress.
Kulabanye abangakhululekanga emazweni abo ngakho badinga usizo. Thina njengeSADC esilisebenzisa ukuthi singenele lapho okulungahlaliseki khona.
UMongameli Mnangagwa yena okunguye otshaye ipiki yokusungula ngokusemthethweni kwakhiwa kwalesi siphala uthe uqakathekile ukuthi i-SADC ibe lesakhiwo lesi ukwenzela ukuthi yenelise ukulwisana lokungahlaliseki ukhona emhlubulweni lo.
This groundbreaking ceremony is timely and marks a significant stride in our journey towards promoting and consolidating peace
stability and security.
Ukusungula ukwakha kwalesi siphala kuza ngesikhathi esikondileyo lapho esibona umhlubulo wethu ubhekane longahlaliseki emazweni ambalwa.
Ocubula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube uthi noma nje uqathekile ukuthi ube lesiphala esaphathisa ukugcina ukuthula okubalulekileyo yikubusa ngendlela eqondileyo okuyikho ongaletha ukuthula.
Ukuthula kulethwa kakhulu hayi libutho hayi ngamasosha kodwa yikubuswa kahle kwabantu. Kudingeka kubuswe ngendlela ehlonipha amalungelo abantu, abantu baphathwe ngokulinganayo kungakhathalekile ukuthi bakhuluma luphi ulimi, bahlala kuyiphi indawo. Noma kungaphi kulelo lizwe, ukulizwe lelizwe kusadika. Abantu nxa bebuswa kahle kule democracy kuvotwa ukhetho olukhululekileyo, amahlulungelo abo ehlonitshwa, kungabandlululwa muntu ngokuthi ukhuluma luphi ulimi, uhlala kuyiphi indawo. Azibi khona izizathu zokuthi baye empini.
Isiphala sokugcina ogoqela isikhali lokunye sikhalelwe ukuthi sibe sesiphelile ngomnyaka ka-2026. Uhlelo lokusungula isiphala lesi luza ngesikhathi izwekazi langezansikwezwekazi le-Africa libona ungahlaliseki kakhulu emazweni afana le-Democratic Republic of Congo kanye le-Mozambique. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron wele Botswana.
The Voice of America.
Ogogo labokhulu becholocho asebefikise iminyaka yokuzalwa elikhulu 100 years ngamunye kusiya phezulu sebethulele umphakathi iseluleko esithi hlonipha uyihlo lonyoko ukuze insuku zakho zande elizweni njengalokho okuchiwa liBhayibheli. Bathi phezu kwenhlonipho ukudla kwesintu kulomthelela omkhulu empilweni zabo. Ungqwele Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ugogo Ntombizodwa Moyo seleminyaka elikhulu 100 years ungomunye wabahlali basecholocha balichumi lanhlanu asebeleminyaka yokuzalwa esuka kwelikhulu kusiya kwelikhulu lasithupha 106 years ababuthane emcimbini wokubananza esigabeni sechino kunsukwana ezedluleyo. Uthi usephile iminyaka yonke le ngoba wakhula ehlonipha abantu abadala loba kungasomzali wakhe. Okuyinto ugogo athi sisilela kwabasakhulayo bakulezi insuku, bona athi sebengumhlambi kazelusile iziqholo ezingakhuzekiyo.
Tomdala wayebuya lomumbi ibhaketi ethi ngigegele ngigige. Manje wakhathesi mpile yanamhla ngikhole ukuthi umntwana namhla ngakwenzela kungamzali.
Inhlanganiso yomanyano we-United Nations ekhangelane lezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization ithi abantu abaningi eZimbabwe baphila iminyaka engamachumi phosi ayisithupha 58.5 years, i-life expectancy ngesiNgisi. Iminyaka le ingcosana nxa iqathaniswa lelikhulu esiphilwe ngugogo Mamoyo, yena othi okunye okufiphaza impilo yentsha yanamuhla ikugijimela ucansi abanye becine bebulawa yemikhuhlane efana lowengculazi.
Abanahlonipho, kudala umntwana wayebuya lejaha laphana ethebona umuntu omdala ucashe unje wakhathe sikhone khonana laye kumbe njalo uhloniphe umzala sakhe dala kwakunjalo. Ngehlonipho sibi noma efuna inkazana ungamboni ukuthi uhamba njani njengakatoko asazi.
Omunye obesembuthwanweni lo ngugogo esitangwenya useleminyaka yokuzalwa elikhulu lasithupha 106 years, laye uthi ubusisiwe ngempilo ende ngoba ukhulele embeko futhi usahlonipha lanamuhla. Kodwa uthi abatsha basagobeki nanku sebewanatha mponjwana bazikhohlwe lokuthi bangobani.
Noma bathela vela kabalali bathe ukuthi wena ungakudala phina sababakhaya yabiyethelito nandawo phela ngikhaba.
Amazwi la agcizelelwe ngokhulu seleminyaka elikhulu lambili 102 years umnumzana Suta Moyo. Yena uthi ukudla kwesintu ngokunye kwezinto eziqhelise impilo yakhe. Ukukhulumoyo uxwayisa abasakhulayo ukuthi bechiyane lokusebenzisa izidakamizwa lokunatha utshwala obulimaza umzimba obugoqela injengu. Umcimbi lo ubuqoqwe inhlanganiso yeSpark Community Trust yona enakelela abantu asebeluphele ngokudla, inhlelo zempilakahle lokunye okuchiyeneyo. ogogo labokhulu betsholotsho laba babuyela ezindlini bethwele ukudla kugoqela izinkwa, impupho, amahewu, irayisi lamafutha okuphekisa abakuphiwe inhlanganiso le kulumkhosi. Isiphathamandla seSpa Community Trust unkosikazi Samantha Ruzawe uthi sebeleminyaka emithathu benanza izalokazi lamakhehla sebefikise iminyaka yokuzalwa likhulu kusiya phezulu. Uthi lanxa bevame ukubabizela kobulawayo, lonyaka babavakatshele endaweni zabo ezehlukeneyo.
I-organization ekhaya labadala wa 65 years and above abalemkhuhlane njenge-BP, chukela, stroke, dementia, le-prostate cancer.
Umbuthano lo ungenwe ngabantu abagoqela induna yesigaba umnumzana Amandla kaZulu Khumalo Mathupula, yena obehamba labalisa bakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseTsholotsho, ngingungqwele Dube.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Idolobho lakobulawayo lamhla liqoqele abantwana abedlula amakhulu amathathu idili yebulawayo crawl phambilini kwekhisimusi, lapho bekuthe gwaqa umeya waleli dolobho umnomzana David Coulthard lezinye iziphathamandla. Abanye balaba abantwana bebengabavela lapho kugcinwa khona intandane, njalo lalabo abazinakekelayo bebekhona. Ezinye iziphathamandla ebezikulo umcimbi zigoqela abahleli bephephandaba le The Chronicle, The Sunday Times, lelomthunywa ezibalisa umnumzana Limukani Dube, Lawson Mabhena lonkosazana Gugulethu Ncube. Kukhangelelwe ukuba le micimbi efanayo kuyona le inyanga kampalakazi kulungiselelwa ikhisimusi, lapho inhlanganiso yezehlukeneyo ezande ukunanza abantwana asebeluphele, abagogekileyo labaswelayo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken lamuhla uthe kube lokuzwisisana phakathi kahulumende wakhe loweTurkey kudaba lokuthi bafuna ukubona kusenzakalani eSyria kulandela ukugenqulwa kukalowo owayengumongameli umnumzana al-Bashar al-Assad. Uhulumende weNiger usemise umsebenzi okwenyanga ezintathu umsakazo weBrithani weBBC kulelo lizwe ewethesa icala lokusakaza imbiko athi ayiqondanga, njalo elakho ukuphazamisa ukuthula iphinde ikhuphe amadlabuzane kubutho elilwisana lamaqembu athile. Uhulumende weNiger ukhokhelwa libutho ophinde wathi uzakhweza ngokusemthethweni insolo ngomsakazo weRadio France International. Yomibili imisakazo yethule imbiko ngolwesithathu isithi amaqembu ahlomileyo alwisana lohulumende abulele amasosha edlula angamachumi ayisichiyagalombili 90 labantu makhaza abangamachumi amane kusiya phezulu esabelweni esingcelelane leBurkina Faso. Okwamanje ngesizwe umbiko oveza umbono kahulumende weMelika.
Omunye Omunye wabalwela amalungelo oluntu abalodumo e-Iran usanda kuphiwa amaviki amathathu ukuthi aphume ejele elesatshwayo ele-Evin eseyakwelatshwa. UNajez Mohammad owaphiwa isicoco se-Nobel Peace Prize uvunyelwe ukuphuma kulandela izicelo zamagqwetha lemuli yakhe. UMohammad wakhutshwa ithumba njalo wahlinzwa unyawo ngodokotela ngenyanga edluleyo. Insuku ezingamachumi amabili lanye aziphiwe elezi zinlutshwane kakhulu kule nyanga ezintathu ebezicelwe yimuli. UMohammad ongumlobi njalo owake waba yintatheli zindaba kanye lomsekeli womqondisi wenhlanganiso ye-Defenders of Human Rights Center sowabotshwa kaninginengi iziphathamandla ze-Iran ngenxa yomsebenzi wakhe okulwela amalungelo alabo ababotshwa ngenxa yezombusazwe kanye labesifazane. Wagcina ukubotshwa ngomnyaka ka-2021 wagwetshelwa ukuhlala ejele kweminyaka elitshumi lantathu. Uqale ukugula kakhulu ngalesikhathi evalelwe. Efika emzini wakhe nge-ambulance ku-stretcher, uMohammad owaziwa kakhulu ngesibindi sakhe entolongweni ye-Evin utshaye islogani esikhuthaza ukuvikelwa kwamalungelo abomama kanye lenkululeko. Indaba zesinqumo senkokheli ye-Iran esokukhulula uMohammad okwesikhatshana kulandela ukuhlinzwa kwakhe ziza ngesikhathi iziphathamandla zalelozwe ziqinisa umthetho othi abesifazane kumele bagqoke impahla evala ikhanda eyokholo lwesi-Islam e-hijab. Iparlamente ye-Iran isanda kubeka umthetho wokugqokwa kwe-hijab kanye lokuvimba ukuhlangana emacansini kwabantu abangathathananga. Umthetho lo uhlawulisa imali eningi kakhulu abesifazane abawephulayo kanye lamabhizimusi avumelana lokwephulwa kwawo. Elemelika umanyano United Nations lezinye inhlanganiso ezilela ilungelo loluntu zihlala zikhuthaza ukuthi uNajez Mohammad akhululwe. Ekhuluma lentatheli zindaba kusikhatshana esedluleyo, umsekeli wesikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe uVedant Patel wathi udaba lolu luyadanisa ngoba wayevele engamelanga abotshwe njalo ukugula kwakhe kubangelwa yikuhlukuluzwa inkokheli yele-Iran. Sikhuthaza njalo njengesike sakwenza ukuthi uNajez lezinye izibotshwa zombuswazwe bakhululwe. Lo ngomunye umzekeliso oveza imizamo eziphathamandla zele-Iran eyokuthulisa intatheli zindaba abalela amalungelo oluntu abafana loNajez Mohammad labo bonke abasola ubukhokheli balolo lizwe. Njalo lokhu kumele kumiswe, kutsho uPatel.
Lowo ke ngumbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Sobe isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Basakazi njani basakazi, ayisiyashona basakazi. Basakazi ngiyafisa manje kube nekhoti lapho ekhaya idiya labantu abaqamba amanga. Ngibona nokubezwa nje bethi hayi umgwaqo hayi yaloyisiqalile ukulunga endaweni enje. Hayi damu seqali ukwakhiwa. Hayi izibhedlela manje ziyathola umtshini wokulokhu zipho kwelapha imvukuzane. So ngiyacela nje ukuthi sibe nekhoti ezodiyala laba abantu ukuthi umuntu uma esiza emsakazweni noma esiya kuma laphana kumakhamera kutelevishini engakhulumi into engabambeni. Ngoba lokhu kokwenza ukuthi abantu behlala nje berojwa kuphela abantu bezana. So kube nekhoti ediyala abantu abaqamba amanga. Wanzi nje uzokhuluma amanga. Hlale nje 1 month, 2 months ingawuboni ekhoti lo muntu. Mbona nto kuzoba ngcono ukwehlisa into zezana lezokuqamba amanga.
Studio 7 linjani basakazi labalaleli ye-Studio 7? Hayi, mina mfuna nje ukukhuluma kuyo kwindawo ngiphazamisa ukucabanga kwami la ngale Matsouth e-Insiza District, e-Insiza South, okwakungu-Ward 6 nokwakungu-Ward 5 kusiye phambili village. Okwenza i-delimitation i-Ward 5 yahle iphuna isiye phambili yayifaka ku-Ward 6. Udubo solula khathesi abantu babanjwe indlala ebuhlungu nalethi yaziye khona elizweni. Abantu bakasiye phambili village sebefake ku-Ward 6 ngabaholi labaphiwa ncedo ngendlela eqondileyo. Benza okokucelelwa ku-Ward 6 ku-Ward 5 lapho ababekhona kudala. So into yakhona iyafrustrate, ayibuhlungu. abawa wathi 5 kathesi okuze kuse fine okunye kuze kwabuya le creator wathi creator kwathi 5 kodwa umgwaqo uhamba la kube wathi 6 yeqaya chiya khona apho ikhona lapho abantu khona abako abesiye phambili village.
Studio 7 ndinjani liyaphila hayi thina siyaphila. Ya kunzima bakithi kunzima ngizwe malume kanje uthole kusala abanye abantu abaloku besadayo uhulumeni uyazama ubusuthanda ukuthi ubhekisise ukuthi uzama kuphi yimepuzama khona lokubo empumalanga kodwa ngapha itentshonalanga hayi ma umuntu wasesindebeleni lokhu sathi uhulumeni uyazama kuyakusa kudala uzala kusanabantu abathi umnanga kwengathethiswa ngokuzagcina engalethela abantu into abazidingayo okuyikuthi uhulumende wakhona kanti uyancengwa ukuthi alethele abantu i-service delivery. Ma uzathi wena ubaba uzamthethisa njani uqede ucele ukuthi akwenzele ulutho wena osathi unguyihlo ungcono usanesikhathi. Kanti maye laba abantu abamvotela abakobulawayo njengoba behlala khona othuma labo gawuleni labaningi bakhona so labo kasoze abalethele i-service delivery nxa ukuthi uyathethiswa.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Lani lilakho ukusithumela yenu imbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp, fakani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Asizweni u-Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7 exoxa lo Ndumiso Moyo omele leli qembu.
Zethelela kuhlelo Hoza Friday lo Ndumiso Moyo leqembu lakhe alibiza Zim Splash
le yaqalisa ngo-2010 qalisa ukhipha i-album yokuqala ibizwe le-stage name embizwa ngalo mbizo kuthiwa NT Nduna elokuzalwa ngibizwa ngoNdumiso Moyo onguye engisebenza laye kakhulu onguye u-bass guitar wethu onguye njalo u-producer wethu uNeshinika ibhalwa yini ziye zilide yini njalo zibheke ngenthethelelo nje.
UNduna uthi ukhule ecula ingoma zembube kodwa-ke ebelalela abanye abacula abamandla wangena kwezomculo.
Kule kakhulu ngithanda ingoma zabo-Peter Teenage o-Emma Teenage bonke oPamela Nkosi ziyazinjabulisa kakhulu and ngikwanisa ukuzigida nami ngaze ngaba lesisi ukuthi lami ngingene kwezomculo. Saqalisa ngo-1999 sazokhipha i-album yethu 2010 sasesila ama-albhamu angu-10 bengikhipha manje eyiyona entsha yakhona ethi uzomthola.
Masibani ola kuZulu olale kuhlelo lwethu emhlabeni wonke jikelele.
Sizimisele ukubhoda zonke izindawo silijabulise. Siyadinga inkuthazo yenu, siyadinga ukukhuliswa yini, siyadinga ukubona besiphakamise kizo zonke izindawo. Ama-live shows sikhululekile, kuyasithinta, lisibize sizolijabulisa. Lapho konke emtshadweni kuyasibiza sizolijabulisa emtshadweni, konke sikhululekile.
Umculo wakho njalo utholakala ngaphi Ndumiso?
Ku-YouTube sikhona, Even WhatsApp and Tulagulezi number +26377802327 Easy number and Tulagala Izolezo. Even booking and Chinta Guzonezi number.
Hiyo umculo wezimstash bebemele ngundumiso moyo unduna ngokwakhe uthelo woza woza Friday ikamla mweza chisa spanda libe lempela sondo emnani
uthule mini ikumbule wena uthule mini ikumbule wena uthule mini ikumbule wena uthule mini ikumbule wena
lo weqembu elizibiza ngokuthi yiZimsplash lona elicula ingoma zomdumo wedisco lisebenza likobulawayo. Sizwe uEzra Chisa Sibanda weStudio 7 exoxa lo ndumiso moyo uNduna omele lelo qembu. Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esicubungula imigoqo ebhekane labeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe emngceleni yelizwe ngalesi sikhathi sekhisimusi bevakatshela emakhaya abo. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla wethekelele kwele Botswana lapho amukele ngokusemthethweni amahofisi wenhlanganiso yeSADC lesakhiwo sokugcinela izikhali ethekelele njengomholi weSADC. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.